Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nami ngithathele lithuba lokubonga uJonga obesethulela indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngensonto mhla ziku 16 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje isikhulumeli selinye lamacele eCCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapolisa lamuhla achitha umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa enanza usuku lweDay of the African Child. Inhlanganiso ibona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izanxusa uMnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu noMike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Kwezemidlalo lamhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Mudiambayi nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isikhulumeli selinye lamacele eCCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapolisa lamuhla achitha umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa inanza usuku lweDay of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abikwa wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Ababotshiweyo laba babikwa besedlula amachumi amahlanu i-50 njalo basezitokisini ezimbalwa eHarare. Usuku lolu lunanzwe ngendlela ezehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo eSouth Africa, eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxelaye uMnumzana Mkhwananzi.
Bekwenza-ke lokhu besendlini nje bezigwetshisele on a private space besenzela-ke ukuthakazelela ilanga le besilaziyo sonke uzuke ujikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the Day of the African Child. Unfortunately amapholisa abuyile-ke lapha ephela amathiyegasi nama-button flick agijimisa-ke ontanga bedisturba i-program babamba abanye asingakwazi ukuthi ababanjiweyo bangaki njalo bazavalelwa yini nokuthi bekutheswa khalabani. Kodwa thina njenge-movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-Day of the African Child liqakathekele wonke umuntu enisane sikhangelele ukuthi wonke umuntu weZimbabwe azwisise ukuthi lilanga okufuzelisa
lalokho elingalasiqiniseko sokuthi bangaki ababotshiwe lokuthi bengabakhululani.
Asikabi neqiniso ukuthi abathethwe abapholisa bangaki njalo ukuthi bazagwetshwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayekelwa besiye endlini kodwa bagqotha yethu asekhona ase-athenda kule ndawo.
Kahle kahle kungani linanze lolu suku lilubona luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala eSouth Africa.
Lolu usuku luqakatheke kakhulu historically sijayele ukuluthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka yinto eleminyaka neminyaka isenziwa siyamangala ukuthi khathi sekutheni ukuthi abantu bayalitshe ukunanzelela nokuthakazelela ilanga eliqakatheke kangaka ilanga lika-June 16 siyakwazi yini ilanga lapho okwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelungu-ke e-apartheid e-South Africa kubulawa-ke oPeter Hector labanye okwaba yinto veza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe-ke isihlelo lenkululeko ye-South Africa abensundu bakhululwe bazivuse uhulumende we-apartheid webandlululo adilizwe. Laba lilanga eliqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana ababeilwa belwela inkululeko yabo belwela amalungelo ukuthi bafunde bathole amathuba okufunda befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abalikhethileko.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele eCCC esixoxela icingweni eseHarare. iStudio 7 ayinelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngoba engasabele ucingo lwakhe lokamakhale khukhwini. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi izanxusa omnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga na imali yelizwe ngokungekho emthethweni. Umbiko oyethulwe isikhulumeli seZAC unkosikazi Thandiwe Mlovane uthi abathathu laba baqhuba ibhizimusi lenkampani yeSouth Africa eRainform, njalo kulencwadi lapho omnumzana Mpofu lo Chimombe ababikwa babedinga imbadalo kuziphatha amandla zaleyo nkampani besithi ayilandelanga kuhle isivumelwano. Ukulamanye njalo amazwi aqoshiweyo ngalolu daba okuthiwa ngakamnumzana Chivayo aphathelane lohlelo lukahulumende olokwaba imbozi. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZAC unkosazana Smiso Mlevi ugcizelele lombiko.
Statement elifubone ku-account yeZAC ngeqiniso sikhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission emizamo yoku-interviewa abaqanjwe kwi-statement leso isiqalisile. Bengazephula phambili kwama-investigators eZimbabwe Anti-Corruption Commission aza-interviewa and izulu izakwaziswa ngamanyathelo alandela.
Lo nkosazana Simiso Mlevu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le Studio 7. Ibandla le umkhonto wesizwe eliholwa ngumnumzana Jacob Zuma liqhuba umhlangano lentathelo izindaba lamhlantambama sikhuluma nje lapho elisola khona impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa kulelo lizwe. Leli bandla lithi selikhweze emthethwandaba udaba lokuthi kulahlelwe khatshana impumelo yokhetho lapho umongameli Cyril Ramaphosa abuyele esihlalweni sokuba ngumongameli esebambisane lamanye amabandla agoqela ele Democratic Alliance lele Inkatha Freedom Party ngoba ibandla lakhe le-ANC lingatholanga amavoti eneleyo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa. Ibandla le umkhonto wesizwe libe ngelesithathu kungalani yoluhlu lwempumela yokhetho ele-ANC lihamba phambili lilandelwa ngele-DA kwathi ele-EFF lalandela ele-MK. Ibandla le-MK lithi kufanele ukhetho luqhutshwe kutsha. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa Francis lamhla uthe uyacela ukuthi udlakela lokubulawa kwabantu eNorth Kivu elizweni leDemocratic Republic of Congo kuphele. Abantu abayisikhombisa babulewe ngolwesihlanu langomgqibelo kutshengiselwa kusolwa udlakela oluvela kumalwa ecatsha okholo lwesiMuslim edlulisa amalawulo. Ele Israel lithi lamhla lizaqalisa uhlelo lokumakancane ukuhlasela abalwayo abeHamas ngezansi kweGaza ukwenzela ukuthi kuthwalelwe ukudla lokunye okokusiza abePalestine. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa lomphathi wesikolo seInala Country School, umnumzana Qiniso Mpofu, obe semelika okwamaviki amabili lezifundi zesikolo sakhe befunda okuchiyeneyo lapha eMelika. Sizaphinde sixoxa njalo lezinye izifundi.
Sesigqiba uhlelo lwethu ebesize ngalo. Lokuzo uthatha abantwana bakithi sibaxhumanise nezindawo abangake becaba akade bengazange bacabange ukuthi bengafika kizo kuthiwa i-cultural exchange program.
Yiziphi izinto eziqakathekileyo elibone ziphathisa kakhulu abantwana kulolu hambo?
Okokuqala, abantwana babone izimangaliso kumakolishi lawa ukufunda kwehlukene. Ma kuleli lizwe makuthiwa kuyenza i-practical in something, uyayenza mpela mpela i-practical. So bangenile bayabona amalebhu ayisimanga, amalebhu yezitho zabantu mpela ezisetshenziswayo ukudemonstrate i-biology abayifunda eklasini ngamabhuku. Babonile kwenziwa khona ama-robot asebenzayo lama uthi i-robotics in English. All this is so much value for me. Over and above, bebehlele ezindlini zabahlali bakuleli bakholisa kakhulu ukuhlala bebona nje isiko labantu balapha labo bebafundisa ukuthi ngesintu lokhu sikuphatha njani. There is a lot amasiko lawa angakufunda enye kweyinye. Akutsho ukuthi ma umntwana efika kuleli simenza azizwe engathi ukuba ngumuntu omnyama, ukuba ngumuntu wesintwini kubi. Sithi thina thengisa isiko lakho, la ufunde ezinye izinto esikweni lakho kumele ziphakanyiswe zilungiswe, and lokhu kubenza bebe izizalwa zomhlaba, global citizens.
U-Brian Nyanga oyisifundi se-Inala Country School obeseMelika okwamaviki amabili edluleyo uthi laye ufunde okunengi njalo ulandisa ngendawo azivakatsheleyo.
Sibone indawo ezinhle kakhulu, ngingafika e-White House, ngafika e-Voice of America, e-Andrew Mothers Day Park, lama-colleges amaningi kanye lama-churches amaningi. Indawo le inhle kakhulu ngoba njalo ngike ngafunda okuningi kakhulu endaweni ezijheniyo njengama-colleges. Ngazofunda ukuzwisisana nabanye abantu kuhle abalungu. Njalo e-White House siye safika siqala lapha. Njalo ngiyabonga umbalisi wami uMr. Mbosi ngoba uyisithatha lapha nabazali bakhe.
Siphinde saxoxa njalo lesinye isifundi se-Inala Country School uGuyanda Moyo, yena othi bafunde okunenge.
I-Inala Country School etholakala esigodini eZimbabwe ilapha eMelika nge-Youth Upgrade Program. Ne-Youth Upgrade Program esibonise indawo eziningi ezihlukileyo njalo zathi safunda into eziningi zathola ulwazi. Sihambe emayunivesithi ahlukileyo ngamabizo kuyi-Emory Hill College, University of Tennessee, le-East Tennessee State University. Kulawa mayunivesithi silethemba lokuthi sizaphumelela kiwo njalo iningi lethu selazi imisebenzi abafuna ukuyenza lezinto ezidingakalayo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomphathi wesikolo se-Inala Country School uMnumzana Qiniso Mpofu kanye lezifundi zesikolo lesi ezimbili uKuyanda Moyo kanye loBrian Nyanga. Bebesemelika okwamaviki amabili phansi kwehlelo lwe-Youth Ablaze Global lapho akade befunda okuchiyeneyo emakolishini eMelika njalo behlangana labanye ngenhloso yokuthi babelane amasiko achiyeneyo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka kesizwe ukuthi uGibbs Duve weStudio 7 usiphatheleni.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko
wethu,
usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa loMnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Xoxa sibili ngodaba oluqatheke kakhulu olwesomiso esikhona kweZimbabwe. Ngwenya, sakwamukela ukuhlelo wakho.
Ngiyibingelele kubalaleli bethu, ngiphinde ngibelele kini abasakazi bethu babuki kakhulu wena babuduke.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitshela ukuthi kudala sibili kule somiso esinje kwakuphathwa njani ngabadala khonokho?
Abantu endulo babudube babe lezindlela zabo zokunanzelela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abangakwenzanga kahle ikakhulu mhlawumbe ukuze kwathuthelisa amadlozi noma ukumveli ngqoqo lwakhe ngakho ke kwakuthi ma kube nezinto ezifana lesomiso kanye baqala ukunanzelela ukuthi mhlambe kuzafuneka ukuthi bethole izindlela zokuthi behambe beyeshweleza khona ngale ezisikeni zakhona njengoba ngizakhumbula ukuthi kunezindawo lapho kuye kuyiwe khona xa ngabe kuwukuthi kuyacelwa izinto ezifana nabo indawo ezifana nabonjelele odaka nabomanyango ngale.
Kodwa kusasebenza yini kulezi nsuku?
Ngicabanga ukuthi kuyasebenza abantu yibo nje mhlawumbe abangenzi kahle uzoqaphela ukuthi babudube imimoya yesintu yakithi lena ayithandi ifana lale moya ebizwa ngamakhora kuthiwa imoya engcwele ngakho kayithandi kuhlala lapho ongahlanzekile khona naqala ukwenza izinto abangahambisani nazo bayafulathela babe kudanyana nani kodwa mali iziqoqa lisondela kibo kuyasebenza kuphela.
Singathi pho okumele aqale udaba lolumbani ukuthi kulungiswe konke lokho ngani kuyahlupha ukwenza ukuthi nxa kulesomiso esinje kwenzakala ukuthi phela abaphansi labo badini.
Ngenxa yokuthi isizwe sakithi sona ngokuthi sachabalala ikakhulu ukuchabalala ubukhosi okuyibona obabuhamba phambili kule nto le kodwa kuthe ngeva kwalokho nje bese kusenziwa izakhamizi nezigaba ngezigaba kuthole ukuthi nxa bebona kukhona ongasahambi kahle mhlawumbe babizane okusiba nabantu ababesiba ngabakhulumeli okuyibona ababefika bethunywe beze befika khonale kwamkhulu bayebika udaba lezakhamizi bazafika betshelwe ngalo ukuthi konakale lapha nalaphayana baphinde babuye emuva bazozitshela izakhamuzi bese zenza khona lokho okuthiwe mazikwenze.
Nanko ke phela sezwa kuthiwa le mbiza zatshontshwa khona ngale njelele okunye kwaqinga kugejwa manje pho abaphansi abazondanga
kuyenzeka ngempela abazondile kodwa nxa ngabe kuwukuthi lokho kwakwenziwa isitha bekufanele mhlambe isizwe ikakhulu abaholi besizwe bathole ukuthi kungalungiswa kanjani ukuze le nto mhlambe ibuyele lapha engathi khona njengoba uzokhumbula ukuthi uma kuliqiniso siyezwa kuthiwa kwatshontshwa izinto eziningi khona ngale kwaze kwabhonjwa lasendaweni lapho esasibhekelela ukuthi yikho lapho kutholakala khona amathonga ethu okuyiwona asinisele izo.
Yebo, sekugcina khona mpo baba ngonya.
Beningacela kakhulu kubaholi kakhulu laba abaphethe ezesintu nezinduna zakithi ukuthi bakithi ake kuhlangane kuboniswane ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuyeshweleza. Nxa ngingafanisa nje buka lapha eMzantsi Afrika lapho esikhona kuyisomiso kodwa esabo singalela sifana nalesi sethu. Uyamangala noma ukuhamba ezindaweni uzathola utshani bobuningi umangala ukuthi kanti ithi ngale kwakhala nyonini khona okukhombisa ukuthi kukhona ongahambi kahle. Abasondele abadala kulaba abaziyo bakhulu ngesintu kuhanje kuye kwenziwa ngoba kudala kwakuthi xa kunje bahambe kuhambe abantwana lezalukazi lezi ezingasazibandakanye lezi zinto ezithize nabantwana abangakazi lutho kuhanjwa kutholakala ukuthi nxa ngabe kukhona izinto eziyizithiyo zisuswa khona lapho zitshiswa bese kusiba nabadala futhi amakhehla ababekuhamba besenzela kwakuthiwa yintendela ufuna izinto eziyizithiyo wena owuthola ukuthi mhlawumbe kunento efana lenyoka eyaziwayo ukuthi ihlala endaweni ethile beyibulale noma uthole ukuthi kunemibankwa leyi angazi baye abanye baye bethi ngontulo abanye bathi izitalumakwe lazo zitholakale lapho zitshiswa izinto eziningi nje okuzothola ukuthi ngamathamba abantu njengoba phela okunye uyabona kunabantu ababulawayo uthole ukuthi amathamba akahlele egangeni awaqoqwanga kwakwenziwa khona lokho ngenhloso yokuthi uNkulunkulu nxa esebona-ke ukuthi sekungcwele sezalisa izulu lakhe.
Lo-ke ubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethu kwezamasiko esintu. Sibonga kakhulu Ngwenya, ungadlula kusasa baba.
Siyabonga
baba. Bayakutshela bathi salulandela iwo nomsi
salulandela
iwo nomsi
awadala
awatakwatini.
Siyabonga Kipsi kwezekholo asizweni esikuphathelwe ngumfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngevikele idlule sindawonye sakhuluma ngokuthi abantu kumele bakwazi ukuthi laba bahamba khona bangobani ngobana kula muntu kwazalo ayedwa yilola lowo muntu usuka emndenini thize kungakhathalekile ukuthi abazali bayaphila kumbe kabasekho kodwa kuqakathekile ukubana umuntu azazi ukubana uyingxenye yomndeni ngakho kumele enze izinto eziyakuphakamisa umndeni wakubo sibaleke sasibaleke encwadini yabaseKorinte besibili isahluko sesihlanu indima yamashumi amabili verse 20 sikhumbuzane ngamafitshane kufundeka kanje. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ngamafitshane ke njalo indima le ithi yilowo lalowo umuntu okhona umele abe ngummeli wenhlanganiso leyo akuyo. Njengoba uPaulu wayebhalela ibandla laseKorinte elalibizwa ngegama likaKristu, wayebabonisa khona lokuthi bangabameli bakaKristu, kabenze izinto ezifuze uKristu uqobo lwakhe. UKristu uluthando, uKristu ubonisa ukubekezela, uKristu ubonisa ukuxolelana, uKristu ubonisa ukubuyisana, uKristu uyikho konke esikufisayo okuhle. Kodwa ke ubone abanye abantu abakhona ngisho sengisho le mabandleni, ubone besenza izinto eziphambana lo mthetho kaNkulunkulu. Bakhona abanye abantu abahleziyo abazibiza ngokuthi bangamaKristu. Kangitsho ukuthi ngiyabasola kodwa ngikhomba lokho engangikubone. Ubona abantu okuthiwa ngabakhokheli abaphethe izigaba, abanye okuthiwa ngobaba, abanye ngomama. Ubona abantu besenza izinto eziphambanela lokho okukhangelelwe kubo. Kambe nxa umuntu ephethe abantu angaba segumeni, isigodi, isiqinti, ilizwe, esenza izinto ezingayisizo edala ukubana abantu baxabane, awuvule umlomo wakhe akhuluma izinto ezizilayo, kambe uKristu ukhona kuye yini? Abanye izihwaba ezimangalisayo, abanye uzwe nxa ubala ngingasatsho kwela kithi kuphela, sengitsho emhlabeni wonke bakhona abantu ababuthelela izinto zonke kubo. Kodwa uzwe kuthiwa ngamasabatha la amasonto bahambile ezinkonzweni, kodwa ngamahulukuqu bayahlangana labantu abadubekayo abahluphekayo. Kanti bona labo bantu yibo mhlawumbe abangabahuquluzi abathatha izinto eziqondane lomphakathi bazenze zibe ngezabo, ngobana uKristu akekho kubo. Ngileqiniso ukubana abantu abalonembeza bayakwazi ukumele kwenzakale, kayisikuthi ngabakwazi, kodwa-ke abanye uyavuma uvume ngempela ukubana bahleli ngamadimoni. Umuntu angabi lonembeza, angazami ukufanana loKristu, kungaba nzima. Kodwa-ke kulula nxa umuntu ezitshela, ezisetsha umphefumulo, azihlole ukuthi kambe lokhu engikwenzayo uKristu uthini ngakho. Yebe emphakathini bangakhuluma, bantele, benze konke lokhu abakwenzayo. Abanye uze babone umuntu eqamele amasaka lamasaka emali, kodwa komakhelwane kungadliwa. Buyisanani loNkulunkulu nxa kunjalo ukuthi impilo zibe ngcono. UNkulunkulu ukulindele wena ongalungisi impilo yakho. Usizani ubana impilo yakho bengeyakho wedwa lomndeni wakho kuphile lina lodwa? Awukuboni ukuthi khona lokhu ayisikho? Ngoba uNkulunkulu kalidalanga ubana lihlale lilodwa, walidala ubana lihlale emphakathini. Ozuzayo kakhumbule abaswelayo, olakho kazame ukwabelana lalabo abangelakho. Abanye ngisengitsho lezi sebenzi zisetshenziswa nzima, kodwa ekugcineni kazitholi lutho. Buyisanani loNkulunkulu lina baphathi, buyisanani loNkulunkulu lina zicebi, buyisanani loNkulunkulu lina lonke elenza izinto ezingayisizo. Umuntu kazihlole, abuyisane loNkulunkulu. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, ekuphambukeni kwethu masizame ukufana lawe, sibuyisane lawe Baba ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla obekhuluma kuhlelo lwethu lwezokholo. Kwezemidlalo lamuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Motiemba. Nje kulezi nsuku usebenza labasakhulayo koBulawayo emkhankasweni wokulwisana lezidakamizwa ezibulala ikusasa yentsha. Asizweni ixoxa lentathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
UTobias Mjambanje uzalelwe kobulawayo okhulela khona. Awusitshele imbali yakho kwezenguqu.
Uzalelwe empilo kobulawayo. Ngaqala ukudlala ibhora sisadlala ibhola emaphepheni emalokitshini lezikweni. Ngasolapha ngadlala kuMonarch uD2 sasesecondary. Ngasuka kuMonarch ngase sengiyadlala kuTaizim Colts ayi Olympics ikhosha nguThe Late Barry Daga. Ngasuka khonapho ngabona ngoTsano. Ngikulamo kuya kwami kwaHighlanders ngo-1986.
UMjambanje wayedume ngokulithela emambuleni.
KwaHighlanders bengidlala ngestriker. I still remember the first game yami sidlala leZimbabwe Saints i-Independent Trophy eBF ebusuku. Ngahlohla i-winner that day. After 3 days abe siflyer sisiya eHarare sisiyadlala i-final leCapes. Sayidla futhi Capes 2-1 ngahlohla futhi i-winner. Uma medals engadlalayo sawina umnyaka no-86 sawina isibuku sawina Africa Day Trophy sawina inkomishi enkulu kakhulu ethiwa yi-Netbro Zifa Castle Cup ngathi ngo-86.
UTobias uthi kulabadlali adlala labo angeke abakhohlwa ababalisa uMatinda Khathazile Ndlovu lo-Ephraim Chawanda.
Sasileyo ndoda lo kuthiwa ngukhathazile wayeyi-speed winger. Wathi nxa engaphuma ku-right mina ngene e-center nxa ye-crosser vele abantu sebekwazi ukuthi ibhola selinjani seliphakathi. So kusiba la ma-defenders hey kulo ndoda lo kuthiwa ngu-Rocky lo ayadlala ku-Saints lo i-defender ye-Saints. Ya uEphraim Chawanda ha nguye ngani waye ngani uyavala kuma-defenders amaningi.
UMjambanje wagcina esethatha umhlala phansi njalo uthi ibhola la kulezi nsuku alisafani lalesi sikhathi sabo.
Ku-Highlanders ngathi nga-retire ngo-92. Liyazi kudala i-private ingabhadala. Wasuthi ungathola umsebenzi utsho bambelela ngapha emsebenzini akufani lakathesi ukudlala ibhola sokule mali. Angazi ukuthi abajahala lezi suku akwenza njani. Lapho kule mali kumele ube le-commitment. Kube lama 3 Ds esasihamba ngawo thina kudala bawongela mali. Discipline, devotion, dedication. Kwalokho awungeke walahleka ebhoreni.
UTobias Mjambanje usola inkokheli zomdlalo webhola ngokungasebenzelani laba-ke badlala inguqu.
Abantu abakhokhela into zebhola sebelahle ibrodi okungayenziwa because uzabona ukuthi kumele besebenze lathi thina ama-former players ama-legends because thina yithi esingayimprova ibhola. Even nxa when it comes to national team selection kuba lula kube le panel yama-former players encisana labo coach kuba lula. Mina I think ngangena even ku-chairmanship kunengito ezingazitshintsha because abantu abakhona laba basiphoxa and basilahlela khashana ngebhola lethu. Athese okwebhola bengani kusaseceleni bese ngene kuprogram yama-drugs. Sesibona ukuthi abantwana phandle lapha hey sokunakala. So sengu-drug awareness.
UTobias Mjambanje usebenza labasakhulayo emkhankasweni wokufundisa intsha ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Kusenjalo impumela yemidlalo ye-Castle Premier Soccer League ihambe kanje izolo. Bulawayo Chiefs 0, Platinum 1, Ngezi Platinum 3, Chickenin 0, Simbabora 3, Arenal Movers 0, Yeta 1, Manika Diamonds 1, namhlanje ke Tele 1-1, Caps United 1, Wangi 1, Green Fuel 0, Tenema Zimbare 1, ZPC Caribe 1, Checkwood Pirates 1, Herentals 1, Highlanders Poso 1, Pikita Minerals 1. Ngemva kwemidlalo elithumi lanhlanu ku-week 15 ephezulu kungalane yemiklomelo ye-PSL yi-Platinum kulandela iManica Diamonds kuniBhoso unumber 5 iDimbara unumber 7. Ngima ne-Studio 7 ngobulawayo igama lami uEzra Chisasibanda.
Sibonge uEzra Chisasibanda wabesethulela ezemidlalo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamhla achithe umhlangano weHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement. Njalo kubikwa kubotshwe abedlula amachumi amahlanu i-15. Inhlanganiso ye-ZAC ithi izaphenya udaba lwenkohlakalo uMnumzana Chivayo labanye bakhe ababili. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.